Abakumabandla atshiyeneyo bathi kumele kukhankaselwe ukhetho oluzayo ngokuthula ukwenzela ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwamukelwa ngabantu bonke emhlabeni wonke jikelele. Kulabanye njalo abathi amapolisa leZimbabwe Electoral Commission kumele belandele imithetho yelizwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. UNkosazana Precious Ndlovu ngomunye wabasola okwenziwa ngamapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yizandla. Ngoba bona umsebenzi wabo yitu uphold a constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi ama-political parties anuntisa. Iyavuma njalo ukuthi nibani lobani kumele abe lelungelo lokukhetha i-political party yobusekelo. Nxa izakhamizi zematobo zikhethe ukuthi zisupporta i-citizens coalition for change. iZANU-PF ayingabafuzi ukuthi basupporte iZANU-PF. Izekhi njalo layo kumele iqinise umthetho wayo yokugwema abantu abayenza i-political violence. Ngoba ama-issues akhona, izekhi iyatshelwa, singananzelela okuyenzwe insizwa ukuthi abantu bebekule tafula lapho abantu besiyaripota ukuthi sebevotile njani iZANU-PF ithatha ama-IDs abo. Izekhi bekumele ukuthi i-acte on that one. Bekumele i-acte njalo political violence eyasematobo naseyinsizwa.
Bakhala abantu ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eZimbabwe kuze kufike usuku lokhetho.
Into kumele siyenze kona asiwaleni kwinto kwe-violence lokomkhuhlane kana sisonke endaweni esibambeni. Mina ngize so akuna bafakazi bokukhulela awusozwafa wabuthula ukuthi umongameli wepresident omunye omgabe wake wawasuma yona right is no violence but asikela abantu amanothi abantu zobe iniziyasinsiya abantu labana baye bekukhuluma ngenhliziyo zabo zonke ngoba abanye bakhona bayibona i-violence ngesikhathi sempi babona ukuhlethoka kwabantu ngesikhathi sempi and they don't wish anyone into enjalo. So yasengigenini but because of lathi thina isiqoqode omahlafuna ishinjana ejepijeni ikhani ababeethi hhayi mina ngizakwenza kuphela kungasuki kubomangameli bethu kungasuki wenza kumbe ngutshamisa kumbe ngubaba upresident uyizini nangakwa angikhoyisi kona uthamisa kashuma ti ngamalotsha abantu and manje ubaba unangakwa neke wafa wathi namalotsha abantu kodwa eziqoqode zona leziyane ezikhona yizo emele sizikhuze yizo emele sizivez egcekeni sizichaye lapha.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi uJuma ukhuluma eziluma ulimi.
Ukhuluma kahle ukuthi khona lokho yikho kumele kwenzakale kodwa kwenzakale. Mina lawe khonapha singaxabana sibabili kubotshwa bani chu. Kuzabotshwa mina ubuye wena wazonjaya. Kumele kusitshele something kungayakulwa uDlodlo loDlomo. UDlodlo sazi ukuthi ungezani ozabotshwa ngudlodlo kodwa uDlomo kunguye obuye wazojaya uDlodlo. Kulungiseni khonokho ngithanda ukuthi uyavuma ukuthi into le kumele ilungise. Njalo ke sengisithi kuZulu wakithi lingaze lavotela umuntu olitshayileyo. Khona lokho i-TPC nxa yavotela itshaya abantu yibo who are to blame. Nxa iZANU itshaya abantu ayingalitholi ivote. Yikho ngikutsho-ke nginxusa abantu bakithi ukuthi ake sizilungiseleni into le ngoba yithi esithunywayo sibulalane thina sihlezi sonke ungumakhelwane wami ungumzawa wami ungubabazana.
Umnumzana Freedom Murethu okubandla leZANU PF uthi abasha kumele bekhuzwe ukuze kungabi lodlakela eZimbabwe.
Umuntu atshontshelwe, atshontshelwe then sikambele umuntu amanga ngodlule khona ngalo kumbe uwazi ukuthi umuntu ozohamba nge-direction yaleyo. Some of these things are stage managed. Angiyandi sibe ukuthi kwenzakala kwezindawo kuthiwa abantu bathayiwe. But let's investigate kubone futhi ukuthi abantu abathaya abantu bangobani. Siye kothi. Azanti sigcone iZANU-PF ukuthi bonke kube okwenzakale iZANU-PF. Abanye phakathi kwamaphathi awo banama-divisions between their parties and baye ukuthi bengaqedelana kumbe bengatshayana khona ngale bebekwazi bethi siyakwazi vele ukuthi uyaphi lemi iZANU-PF. So lemi iZANU-PF. Abantu bengatshaya and settle their scores within their political parties. Then they just start blaming us. Thina wona the violent party and I saw the party of violence. Ngiyakhuthaza futhi ontanga ukuthi kade sisekhethweni ka-2023 lapha asikhankaseni nini singaseni ama-political parties ethu simobilize ontanga njengathi abantu beZANU-PF singasetshenziswa. Ngizakhuluma especially ama-youth abanye abangani bethu abakumanye ama-political parties. Let's not be used in violent activities. Singontanga the future of this country is in our hands. Singasetshenziswa ukuthi sikhane bechabani kusaphe ithethe sikhangelene futhi kusaphe ithethe sikhangelene sicela ukuthi asezikwanta ntana amasawuti ngecekani impuku sasesiresodwa emalokishini amayito engasetshenziswa ku-violence ngama-political parties abo sizanikhefu safundiswa ukuthi ukuthi hano singayenzi i-violence. Ngiyabonga kakhulu.
Sasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zamapholisa kanye labokukhomishini eqhuba ukhetho ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini.